amanye amalunga ebandla leMDCT athi kawasuthise ngendlela ibandla labo elehluleka ukuqhuba ngayo uhlelo lwamaprimaries esithi lokho kungaqhubekela phambili ibandla labo linganqotshwa kukhetho oluzayo. Umnumzana Sifiso Ncube omunye walabo esikhulume laye esemorgan twangirai house eHarare lapho abamelele khona impumela yokhetho lwamaprimaries endaweni ezinjengehatfield glenview North le Epworth uthi aluqhutshwanga ngemfanelo ukhetho lolu.
Mina ngibona angani kasiyo ndlela okumele ukhetho luqhutshwe ngayo. Abazasimela sikhipha eminye imithetho yethu kambe ishoni ngamalungiselelo ethu. Mhlawumbe umongameli Chamisa sekumele angenele naye ekhanya esenza something ngalokhu ngoba sokuphose kufanana ngalokhu okwakusenzakala kwi-ZANU PF. Umehluko awusekho phakathi kwe-ZANU PF le-MDC.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Leon Sithole yena oyingcweti kwezombusazwe.
Akulandlela engenza ibandla liphikisayo lenqobo engalisehluleka ukuthi khona likhethe abantu abazilungele. Nxa sikukhangelisisa lokhu okwenzakalayo kungenza iZANU PF kulokuzenza iZANU PF izijabuzele ngoba phela amalunga abo amaningi ayabe engacabanga.
Ilunga lebandla leli umnumzana Peter Manala uthi kuyadanisa okwenziwe libandla le-MDCT elikhokhelwa nguChamisa. Omunye wakhe uNyasha Madziba uthi kuyenzakala ukuthi abanye abalandeli bebandla leli bangagcina bevotela amanye amabandla kumbe abantu abazimele bodwa kukhethe oluzayo.
Ngokubona kwami sesingaba lokungazwisisani kundlelo yokukhetha abameli bephalamende ngoba abantu sebengatshaya ibhora msango okusho ukuthi bangavotela labo abazimele bodwa.
Kusenjalo amalunga ebandla leli eMagwegwe koBulawayo athi afuna kwenziwe ukhetho lwamaprimaries ngemfanelo. Umnumzana Mzingaye Ncube umsekeli kanobhala eMagwegwe uthi ukhetho lolu kaluqhutshwe kahle akwaziwa okuza kwenzakala kunsukwana ezilandelayo ngokhetho lwamaprimaries ebandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa. Imele isithu zevelingse Harari, New Gibson Bay.